Ukwanda kobugebengu lokhu kuyethusa kakhulu. I think kungabe kutshengisa umumo wohlupho oluphakathi kwelizwe ukuthi into sinzima kathesi, abantu abaningi abasebenzi basezindlini ngenxa ye-COVID. Amabhoda la-South Africa kuvaliwe, so kwenza ukuthi abantu bezame ngayo yonke imizamo engaphandle komthetho ukubana bephile. I think kutshengisela obala ukuthi ilizwe kwezomnotho siphakathi kodubo olukhulu kakhulu, ngoba into le ibingayandanga ngoba ingavamanga eZimbabwe.
Inkunzi ebanjwa kulezi insuku efana lokubamba izimota ezithwala imali ivame kakhulu kwele South Africa. Ngokubona kwakho, kungaba kulezi gebengu ezivela eSouth Africa yini elizweni kumbe izigebengu zeZimbabwe esezisebenzisa nje indlela le evame kwele South Africa?
Ngokubona kwami so bantu beSouth Africa ngabantu baseZimbabwe, akula even ebantwini asebeke babanjwa otholakale ukuthi ngiwele kweSouth Africa. Nxa ukhumbula ukuthi ngesikhathi umnumzana afikile Mbalule ngominister for Affairs, noyo minister of police sorry South Africa, uke wakhuluma ukuthi basuspect ukuthi iningi labantu ababamba inkunzi South Africa ngabantu basuke kweZimbabwe abatrinileyo, abanye bangabe baleke esisotsheni esipholiseni, ngoba kuobala even kuma-cash and transit ukuthi ngabantu abalobungcweti kwezempi or kwezokula. Indlela abenza ngayo kuyekhanya ukuthi ngabantu balobuciko, okuye ukuthi ngama-ordinary civilians. I don't think ngama-ordinary civilians, babe ngabantu abale-background e-military kumbe esipholiseni, and aso bantu be-South Africa, ngabantu bakhona apha eZimbabwe abangabe behamba besiyayenza ukuganya i-South Africa bephenduka. Manje ngoba kade sikungadluleki emabhoda, yikho kwenza ukuthi amacala lawo ayande kakhulu eZimbabwe.
Emithethwandaba, ungathi amacala obugebenga obunje aphathwa ngendlela yini izephulamthetho zijeziswe ngemfanelo?
Ezikhathini eziningi amacala ezigebenga lezi awapheli, ngoba isikhathi bephiwe ibheli abaningi labo liyabaleka or bufakazi abutholakali. Ukuyabe ngelamuntu nje olesibindi sokuthi eze phambili ezowitnessa, kodwa imithetho sibili ibazama ukunika ezingathi ngama-deterrent sentences. Kodwa iningi labantu laba abaningi vele bangabantu abakuran maybe for 20 years and above bahlala babengekho bebalekela amapholisa or balekela ingalo yomthetho. So yinkinga ekhona. Kodwa kulawa amalutshwane amacala ayethiswa ayezephele bayagwetshwa kakhulu sibili, but uhlupho ukuthi umthetho kwesi sikhathi uyamela wonke umuntu. Yikho even laba abagwetshwayo ema-magistrate court nxa sibe siyinkantolo enkulu yayikhotha, iningi labo babaleka ngesikhathi se-bail pending aphile, bangathola mangaphile behle bebaleke. Yinkinga ekhona.